Gibbs Dube. Siyalambulela emsakazweni we Studio 7 ngomgqibelo mhla ka 22 ngoNcwabakazi 2015 silethulela uhlelo lwezindaba zeZimbabwe sisakaza sise Washington DC. Elingali tshona njani izulu kandaba mthwakazi omuhle lapho elingali khona kumagumbi amane omhlaba olamukela emoyeni ngenjabulo enkulu igama lami nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje. Inhlanganiso ezizimeleyo zisungula isicoco sokunanza izizalane lenhlanganiso zeZimbabwe eziphumeleleyo kunxa zempilo ezijiyeneyo eseZimbabwe Economic Heroes Award. Kambe kuyini okwabangela ukuthi amalunga edale leSenate awebandla leMDCT asuke kuleli dale kuhlaziywa umthetho wezisebenzi?
Hayi kunengi kade kufunakala ukuthi kwengezwe amalungelo ezisebenzi, yikho kade kumele kube khona ukuthi kwengezelele.
Abesonto yeZion abaziwa ngelokuthi wafa wafa bachiya izakhamuzi zemakhulela kwele plum tree bebambe owangaphansi. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Inhlanganiso ezizimeleyo sezisungule isicoco sokunanza izizalane lenhlanganiso zeZimbabwe eziphumeleleyo kunxa zempilo ezijiyeneyo esithiwa sona Zimbabwe Economic Heroes Award. Abaqanjwe ukuba lethuba lokuthola lezi zicoco bagoqela umnumzana Tendai Biti kwezomnotho, umnumzana Joshua Nkomo kwezombusazwe, imisakazo ebalisa oZFM labo ZBC kuthi kwezokholo kulenhlanganiso ezinjenge-PhD le-UFI. Sixoxe lomunye wabaqoqa lezi zicoco umnumzana Fidelis Fengu ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Sihlale phansi sakhangela ukubana njengesizwe phakathi kokulwa impi yokulungisa umnotho wethu, phakathi kwempi yeikhonomi yethu, yikho sibone kufanele ukuthi sikhangele isizwe sibone ukuthi abayibo abangani balwa kakhulu ukudlula abanye yibaphi. Sibabonge njalo sibanqome ngomsebenzi lo abawenzayo ukuthi ilizwe lifike lapho elifana kathesi.
Lihlale phansi njengobani?
Sihlale phansi singama-organizations atshiyeneyo avela kumahlangothi atshiyeneyo. Sifika 10 ama-organizations ahlale phansi lapha ukuthi silungise lawa ma-awards. Yebo, abanye bathi ingxenye singabe abakuhlanje lezano p f, kodwa hhayi, ngithi singama-organizations atshiyeneyo ahlala phansi sabuthanisa idea leyo ukuthi sithume singama-awards lawa. Yebo, yini engava le-idea yakhona ngase ngibiza abantu abathiyeneyo abavela emahlangothini athiyeneyo ukuthi behlale phansi, sihlale phansi sibonisane, sibambisane ukuze siwathise. Kulethwa i-Community Tree Foundation ababona ngezemvelo ukuba khona kwezihlahla zento ezinjalo. Kulethwa i-Youth in Transport Initiative, kule Youth for Progress and Transformation, kule Instituto Media eyiyo i-company eyami, kule ethwa i-Comfort for Corporate Development ebona ngokuswena nangokukhuliswa kwamabhizinisi amancane. Sabiza omunye kamfundo wezemali e-economics, sabiza obona ngama-money market, sabiza abezemora oyedwa owayengokwazi ngeze-tax. Sabiza abantu abaningi bahlala phansi sabize sibakela lawa ama-awards. Salungisa esingawathi ngama-category, saba lama-nominees amathathu pe-category ngaphandle kwe-category eyodwa ethiwa yi-Grand Masters Award for Lifetime Achievement Towards Economic Contribution. Saba lama-nominee amabili esabona kufanele sinominate uDr Joshua Mkabuko Nyongolo Mpomo esimuthi ngu-Father Zimbabwe.
Lo-ke ngumnumzana Fidelis Fengu ubekhuluma ecingweni leStudio 7 eseHarare. Amalunga edale le Senate awe bandla le MDCT akhalale asuka edale le Senate phakathi kokuhlaziya umthetho wezisebenzi ngolwesine. Kodwa lo mthetho ugcine usethulwa ngoba amalunga ebandla le ZANU-PF emanengi. Sixoxele linye ilunga le MDCT eledale le Senate umnumzana Matson Hlalo ukuze sizwe ukuthi kwahamba njani.
Hayi ibhili le kanti ipasile kodwa thina njenge MDCT besifuna kube lama amendments athile aqinisa ngathi thina iposition yama yesebenzi abanye bethu abezanu-PF bakubone kungafanelanga ukuthi kufakwe khonokho enye amendment enye ezifisa ubuhlungu ukuthi balile ukuthi i-3 months maternity leave ibe khona kubo mama so okusenze sadana kakhulu
okubangeleyo kakhulu yi-3 months le kumbe kukhona okunye njalo kade lingakufuni ngomthetho lo.
Hayi kuningi kade kufunakala ukuthi kwengezwe ngathi sina amalungelo ezisebenzi yikho kade kumele kube khona ukuthi kungezelele amalungelo abo akade adlule kungasela malungelo akho so akula muntu owadinga engahambelani lokuthi isebenzi kumele zingaphongucotshwa nje mahlayana kungela lutho eziluphiwayo konke besiyavumelana kulokho kodwa sifuna ukuthi kwengezwe amandla akho ukuthi kungabi nje lula ukuthi uphongeuvuka namhlanje futhi abantu sebathiyisa umsebenzi.
Lo ke ngumnumzana Matson Hlalo ilunga ledale le Senate engowe-MDCT ubekhuluma ecingweni le Studio 7 ekoBulawayo. Abesonto yeZayoni abahamba ngegama lokuthi ngowafa wafa njalo abathi balamandla okunuka abathakathi lokukhipha ondofa babikwa bechiye uZulu wemakhulela ePlumtree ekhuza umhlolo kunsukwana ezedluleyo ngemva kokukhiphela omunye ukhulu inyoka endlini. Ukhulu lo uhlala lomzukulu wakhe ogogeke kabanzi ongenelisiyo ukuzenzela iloba yini. Khona ukuphuma endlini kenelisi. Kodwa isemanga ukuthi owafa wafa bathi umuntu lo ogogeke njalo usetshenziswa ngabathakathi njengotikoloshi. Untungameli wenkomo Studio 7 uxoxe lomqoqi wenhlelo zeWafa Wafa Unity of Churches u-Isawu Siwela wambuza ukuthi kwenzakala njani lokhu. Usiwela uqale ngokuchasisela ngesehlekalo semakhulela lesi.
Next door yomuzi lowo esayesikhonza khona kwakule yindlu eyakhiweyo khona lapho ehlala omunye ukhulu osekhulile ehlala lo munye ubaba nje ongathi wazalwa e-disabled so ehlale endaweni naleyo endlini eyi-1 yenzela yonke into kuleyo heart eyi-1 kwayenzeka ukuthi thina sesihambile singabazalwane safika khona lapho kulowo muzi kwatholakala-ke ukuthi kuloo baba nalo engithe mina u-disabled wazalwa e-disabled wakhulela khona pha endlini naleyo ithink waze wabe ngako sewumuntu osekhulile sibi ehlala lo mkhulu wakhe izani zithe ma zifika lapho zathola ukuthi indlu yakhona igcwele nje izinto ezingcolileyo khonapho phakathi zithe ma zingena kuleyo ndlu zathola ukuthi kule inyoka phakathi inyoka leyana ilibululu inyoka leyana ithe ma iphakami sinokulima abazalwane bashe bayitshaya yahle yafa then sabuza ukhulu ngayo inyoka leyo ukhulu wathi inyoka leyo ngamadlozi dale ibona eyekela but yayihlala la endlini kathi yebo baba ungagcina inyoka engaka njani bathena hhayi ngamadlozi azange siyishude ngoba into leyana yayingaqondani lo muzi lo esayesikhonza kiyo kodwa yayisidinga ilayini ma ibona kule nto enjalo ngoba lo muntu okuthiwa ukhitshwe izayoni kodwa ziwukhiphe endlini ngoba ayengumuntu ohlale evalele endlini and umuntu vele kahle kahle ma ukhangela nangomoya akade bangathiwa ngabantu abazamsukumise abamsebenzisa kakhulu njengomatholwane kodwa yena engumuntu owazalwa nje njengomuntu.
Umuntu okhuluma ngaye lo Siwela ukuthi bamsebenzisa njengomatholwane ugogekile kenelisi ukuzenzela. Ukuba ngomatholwane bamsebenzisa njani pho yena vele engakwanisa ukuzenzela?
yebamsebenzisa ngazo phela izinto zomoya nje abantu baganga into zasemoyeni bale science abayenza ngayo vela somuntu ofanele ehlale endlini lwana lindlu yakhona ehlala kiyo nangendlela awungeneki phakathi yanuka
yena ukhulu kwanile uphelele engqondweni
yes uphelele umuntu opheleleyo mpela okwanile engqondweni zigcwele sibili
lo ke ngumnumzana iSawusiwelo umqosiwela umqoqi wenhlelo zenkonzo zeZayoni iWafa Wafa Unity of Churches lithiye indlebe kusasa lizwe ihlandla lesibili lalingqoqo inhlanganiso yemisa eZimbabwe ithi ukubhidlika kwezomnotho welizwe soku sokwengezelela inkinga zentatheli zindaba elizweni ebezilokhe zisebenza ngobunzima okwesikhathi eside okunenge sikuzweni kuMark Peter Ntambe eHarare
umqondisi wemisa Zimbabwe uMnumzana Hlahlangwena uthi ngesikhathi belwisana nodaba lwemithetho ephazamisa indlela intatheli esebenza ngayo badaniswa yisehlakalo sokuxotshwa mahlayana kwezisebenzi elizweni osokuhlasela njalo le ntatheli zindaba
intatheli zindaba njengaye nje uzulu weZimbabwe olokhe esebenza laye balabo baxotshiwe imisebenzi lokho akukho asikho into eqondanele intatheli izindaba kuphela kodwa kusitshengisela ukuthi uma i-economy wethu kumele ulungiswe
uthi lolu ludubo luphazamisa abantu bonke lezisebenzi ngokuningi bazo elizweni osokusenza ukuba kudingakale ukuthi intatheli isebenzelane labanye bonke ukukhuthaza ukuba lolu daba lulungisiswe kulokuzitshiya eceleni
sokumele lathi sibambane sicwayisane ukuthi kanti kungenziwani elizweni ukuthi umkhonomi ulungisiswe abantu bethole imisebenzi.
Ngokuqhubeka ethi kunje, intatheli ze Daily News zalelwe ukungena lokusebenza emdilini likamongameli unkosikazi Grace Mugabe lapho okukhethwe intatheli zenhlanganiso zezindaba ezithizwe kuthiwa ezinye. Ethi lokhu kuyinto abangayisekeliyo ngitsho la kancane. Unkosikazi Kholiwe Nyoni Matshama obona ngemisebenzi kulinhlanganiso uthi umsebenzi we-digitalization kuleli ungaphathisa ukuvula amathuba kuntatheli.
I-content kumbe ngithi ukuthi ama-program ayabe efunakala ngabantu laba ababe bephiwe imvume kumbe ama-license ukuthi bebe besakaza. Abe ukuyabe sekulama opportunities amaningi kakhulu ikakhulu kulawa ama-journalists esizwa ukuthi akasasebenzi kuma-newsroom akhona kathesi.
Uthi udubo yikuba uhulumende kacace kudaba lwembono yakhe kulokho okuzadingakala ukuba kungene kumisakazo enje ekhuthaza intatheli ukuba zimanyane zizwisise kuziphatha amandla ukuba lokhu kungahanjiswa njani. Ngimele iStudio 7 eHarare nginguMark Peter Ntambe.
Siyabonga ke Ntambe okakathesi sengilitshiya ezandleni zikasithandekile Mhlanga esethulela uhlelo lwabesifazane.
Namukela kuhlelo oluphathelane labesifazana lilami uSithandekile Mhlanga. Namuhla kuhlelo silonkosazana Sithabile Moyo, isiphathamandla seNational Vendors Union of Zimbabwe. Lapha sizabe sixoxa khona ngokuqhubeka kohlupho oluphathelane labesifazana abathengisayo ezidaladeni kanye lokuthi lokhu kubakhathaza njani empilweni zabo ikakhulu emzini yabo. Siyakwamukela kuhlelo.
Yebo. Hayi siyabonga. Sikhale kaningi lo mina lama councillors besithi bona akume indaba yokuthisha kwabantu abangathathela impahla zabo abangahlukuluzwa kodwa ngapha bona ku ground bona labo bavele bethukulize lokho kufanani. Uma sikhulumisana lo manje labakhulu baka municipal bathi bona singabe sithengisa yithi sisanikele ukuthi sizinike izindileyo then kungaqedwa i-vetting process leyakhona leyo then sebezaqala ke manje ukuthi behlupha abantu abasemgwaqweni ngenxa sikhuluma labakhulu kodwa isimanga laba ngapha bona abazelayo babakhiphayo abakulandeli lokhu bazele bayahlukuluzwa phela bayathathela abantu impahla but i-vetting process yakhona kahle kahle yena iqalile sebesibe befonela abantu ukuthi kuyanini lani ngomunye abahambileyo bayavethwa.
Nxa ukhuluma nge-vetting lapho kuyini okuyabe kusenziwa?
If vetting lay, but he is vetting and allocation lapping in Dawa Nicho. Well, see, I'm going to be able to vet him, but service interview. Everything has Yola Pana, I travel and Jimmy's in the woods and this is the local Yomoto in the noise in the palace. Whatever this cut is hand to say, palace that more, the Hamba side of palace. So the rest of these are the individual who vetting. Also, I'm going to have a figure with what palace is saying. Then the people who visit is the address, the phone number, which we are the IT number, we are Hambelana, you know, Paris and Alena. Then I told Hambelana the city interview, and you can say the Evo came to Langat, and Landa, which is Sarandi, and the Lizard Times is a movie.
The name is not just for Nagala, which is in Mabelaban.
Conam shall interview and corner what is Hambales 2 pounds. Then after evicting, grabbing we have Nagala for 2 weeks, 2 pounds, 2 weeks. Yamukati license now with Yabu qualifying, which is $37. The novel Amafinga Prince, you have watched it in $5. The Lukang is Rabani the city with Tala photos, but I'm going to use the Rashira Shinda Rama photos.
Valitembisan, what in the Oles is the corner when Bellis as Lindale?
In the one and one they see to about what is the corner. Not a city to a corner.
I'm going to go to the house.
Abo baba bakhona nje kodwa iningi labo ngomama. Nxa ujoyina lapha kathi singadingi ukuthi omama kangako. Besidinga nje abantu abasemgwaqweni ngoba sinanzelela ukuthi uhlupho lemsebenzi la lolo luaffecta wonke umuntu wendwebu ngubaba wengumbeni ngumama kumbe ngaba labantwana abangithi abaphumile ekhizini abaphuma ezikoleni ngoba suka bebe stranded. Iningi labo ngabantu abazele ibaleka futhi egoli bebaleke i-xenophobia yesilabo futhi khona lapho.
Kuhamba njani lapha ezindlini?
Ngomangalisa uyikubona nje sekhe sisalele emgwaqweni ngithi ngoba thina besizani ukuthi sicela ukuthi bakithi besicela ukuthi unxa ngesikhathi lisazetha khona but ikasinika izindawo siyazi lapho esihlezi khona kukho emthethweni kodwa kasali ukuthi sizahamba lapho lizasinika khona kodwa into ekhona ukuthi isithu lesi asilindeli ukuthi kuzokuphela indaba ye-vetting so thina kuba nzima sokuthi uthi usufuke ekuseni ukhangana nabantwana beyakha ngendlala kuze kufike isikhathi sokuthi umntwana ezesine segula nawe mzali ngapha lawo le ngqondo ezicabanga ngoschool fees and so on. School fees is bhadala kathisa isikole zivaliwe. Kuba nzima okuyomangalisayo ngapha la malanga athova orenti kwantithi sithwele nzima sikhekhe sisalele emgwaqweni sithi ayakula ninye indlela ngoba ngingahlala endlini ngizakufa ngikhakalale nabantwana. Ngingaya emgwaqweni xa kuthi ikufa ayikungcono ngizakufaka iyedwa emgwaqweni kodwa abantwana endlini bazawe isihle. And kubuhlungu kakhulu futhi kulo mntu ongumama ngumama uvele lomhlele nakudalanini nanini.
Sibongile kuxoxa lawe kuhlelo lwethu.
Hayi kulungile mbonye kakhulu.
Leyo balaleli bekuyingxoxo loNkosazana Sithabile Moyo, isiphathamandla seNational Vendors Union of Zimbabwe. Ebe sixoxa laye ekobulawayo. Lithiye njalo indlebe ngeviki ezayo lizwe ukuthi siliphathelene okutsha. Lilami uSithandekile Mhlanga, nikhona apha eWashington DC.
Siyabonga ke uSithandekile Mhlanga. Singakehlukani ke sikhangele ebezikhokhela inhlanganiso ezizimeleyo zisungula isicoco sokunanza izizalane izizalane lenhlanganiso eziphumeleleyo kunxa zempilo ezijeneyo eseZimbabwe Economic Heroes Award. Kambe kuyini okwabangela ukuthi amalunga edale lesenator webandla le-MTCT asuke kuleli dale kuhlaziywa umthetho wezisebenzi? Abesonto yeZayoni abaziwa ngelokuthi wafa bachiya izakhamuzi zemakhulela kwele Plumtree bebambe wangaphansi. Sizugqiba ke lapha uhlelo lwethu lamhlanje, igama uChris Gande lilale.
Listening to Studio 7 for Zimbabwe in English, Shona and Ndebele. Tune in tomorrow at 17 hours UTC, 7 p.m. in Zimbabwe for the next edition of Studio 7.
Murare zvakanaka vateereri.
Good evening, Zimbabwe.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Lilale.